Isambulelo isahluko sechumi lambili. Waba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana embethe ilanga, lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe, kukhona ekhanda lakhe umqhele wezinkanyezi ezilichumi lambili. Wayekhulelwe, wakhala ebuhlungwini bomhelo wakhe. Wabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, waba khona umgobho omkhulu obomvu, olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilichumi, lemiqhele eyisikhombisa isemakhanda awo. Umsila wawo wadonza ingxenye yesithathu yezinkanyezi zomkhathi, waziphosela emhlabeni. Umgobho wema phambi kowesifazana obeseza kubeletha, ukuze kuthi lapho esebelethile udle umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Kodwa umntwana wakhe wahluthulelwa uNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi. Lowesifazana wabalekela enkangala, lapho okwakulendawo ayeyilungiselwe nguNkulunkulu ukuba ondliwe khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. Kwaba khona ukulwa ezulwini. UMikhayeli lezithunywa zakhe balwa lomgobho. Umgobho ulezithunywa zawo lawo walwa, kodwa wehlulwa, lendawo yawo kayabe isaba khona ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka endala ebizwa ngokuthi nguSathane lomubi, umkhohlisi womhlaba wonke, waphoselwa phansi emhlabeni kanye lezithunywa zakhe. Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi,
khathesi ukunqoba lamandla lobukhosi ngokaNkulunkulu wethu, lokubusa kukaKristu wakhe sekufikile, ngoba uphoselwe phansi umangaleli wabazalwane bethu omangalelayo emini lebusuku phambi kwaNkulunkulu. Bamnqobile ngegazi lewundlu langelizwi lobufakazi babo, ngoba badela ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngakho-ke thokozani lina mazulu lani elihlala kuwo, kodwa maye kuwe mhlaba lakuwe lwandle, ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu, esazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane.
Wathi umgobho usubonile ukuthi uphoselwe phansi emhlabeni, wazingela owesifazana owayezele umntwana wesilisa. Kodwa owesifazana wanikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba awubalekele umgobho aphaphele enkangala endaweni lapho abeza kondliwa khona okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Le nyoka yakhupha amanzi emlonyeni wayo emva kowesifazana kungathi ngumfula ukuba imukise. Kodwa umhlaba wamsiza owesifazana. Umhlaba wakhamisa umlomo wawo, waginya amanzi ayekhutshwe ngumgobho emlonyeni wawo. Umgobho wamthukuthelela owesifazana, wasuka wayakulwa labaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu labafakazela uJesu. Wema esihlabathini solwandle.